sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 18 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ligongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5847 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe.
Namhlanje kulamalunga axatshangelwa ukuthi ngawe ZANU-PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo.
Abantu abangaziwayo namhla bachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakutswa Nkaziwori. Bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba.
Ngafunda eShimakanga Primary School, ngahamba esecondary eMandawa High School eRishabane. After that ngajika ekhaya ngaqala ukuzofunda-ke eChizungu High School. Uma ngiceke lapho umali bami wangithatha wangizisa eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho.
Nguhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Kwezomculo zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ligongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5842 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,379,909 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lantathu 33,403. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 30,211,680 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 946,710. Kubika abekolishile John Hopkins University. Abantu abangaziwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho obekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakutswa Nkaziwori. Bachaya abanye abakade bekulo umbuthano abagoqela intatheli izindaba. Umhlangano lo useduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Thawanda Muchehiwa ngenyanga edluleyo, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Amagqwetha kamnumzana Nkaziwori athi ulimele kulandela lesi isehlakalo. Umthethwandaba wawunqume ukuthi umnumzana Nkaziwori engasondeli duzane lenkampani le kulandela ukubotshwa kwakhe etshengisela phambi kwayo esola okwehlela umnumzana Muchehiwa. Umfanekiso kamabona kude osenkundleni zokuxhumana ize-social media utshengisa omunye wabesilisa laba bedonsa umnumzana Nkaziwori, ezinye izifundi zisakhuluma weza abanye bancedisana laye. Intatheli izindaba uLeopold Munende ongumqondisi we-Young Journalists Association uthi amanye amalunga enhlanganiso yakhe achayiwe kulo umbuthano njalo amanye alahlekelwa zimpahla zawo.
Okwenzakale namhla e-Impala Car Rentals kutshengisa ukuthi izinto asoze zibe ngcono. sonke isikhathi lesi besithi uhulumeni usithatha ukuthi ezilungisise ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathele izindaba ikanti sesubona vele hayi so kuwes namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawe Zanu PF Youth Assembly abuye achaya intathele izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya abanye bathathelwa amakamera abanye bathathelwa amafoni abanye bathathelwa amarekhoda asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi thina intathele izindaba iposting yethu thina njengentathele izindaba ezincane ezeyoja ukuthi uhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafuna ukusilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement uhambelana ngaphi njalo bona izinto abazenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa
amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba kuyini eliza kwenza ngakho
amalunga ethu kulamanye achayiweyo kulamanye athathelwe amafoni amakhamera omnye uthathelwe ipesi oyinkazana osebenzela enyi online television yalaphi Harare kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebesitshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi yintathela izindaba bebekuchaya bekubuza ukuthi ungubani ungakhuluma bebelokhu bekuchaya bekungenani vele ukuthi wena ukuthi ungubani udingani khonapho kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapho adekuchaywa abantu
Lo ngumnumzana Leopold Monente isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association iYoja obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhathi sokusele insuku ezingatsho lutho ukuba izikolo zivulwe ukuze abantwana abaloba imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela. Ababalisi bakhala ngeholo abathi lincane kakhulu kanye lokuthi kabala themba lokuba bazabe bevikelekile ekuthelelweni igcikwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike ukuba izikolo eZimbabwe zivulwa mhla ka-28 Mpandula emizameni yokuphathisa izifundi eziloba imihloliso ngenyanga kaLwezi ukuba zinelise ukuthola isikhathi sokulungiselela limhloliso. Kodwa ababalisi bayakhonona ngendaba zeholo labo nesimo sezikolo besithi bafuna uhulumende alungisise izikhalazo ukuze babuyele ezikolo bejabulile. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, umnumzana Nation Mdzitirwa uthi iholo lababalisi selincane kakhulu okuza kwenza bengabuyeli ezikolo.
Mhla ka-28 asibuyeli emsebenzini ngoba kuyakhanya ukuthi umqatshi vele kasihloniphi nxa ubona umama or ubaba ulabantwana onguteacher ehola $30 kuyakhanya ukuthi uhulumende vele kasihloniphi gala ndaba lewelfare yababalisi
lokhu kusekelwe ngunobhala wenye njalo yenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Joe yena othi bafuna iholo labo baliphiwe ngedola lemelika
government must pay salaries that resonate with the salaries that teachers were getting in October 2018.
Teachers were getting PTUZ sithi uhulumende abhadale ababalisi imali engangaleyo esasiyihola ngomfundo ka-2017 imali leyo yayi $500 kusiya ku-520 uhulumende ngeke athi imali yabantwana bezikolo ifike $30,000 thina sihola $3,000 to $3,500
range from 3,800 to 4,500.
Omunye umbalisi uNkosikazi Rumbitsa Ijiri uthe isimo esezikolo kasi vumeli ukuba bagcine abantwana babo.
Thina soze sivule izikolo, asilamali yokugada, sibuyela emsebenzini ngoba imali efuneka nxa ugada usiye emsebenzini yimali yase-America. Thina lapha sithola ini amabond.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Matthew Ndlovu ufundisa ekuwatsana yena othi ngesikhathi se-COVID-19 kumele uhulumende avikele izifundi zababalisi ukuba bangahlaselwa yilo mkhuhlane.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Ukuvula kwezikolo hayi kudlala sibile kwenziwayo. Akula malungiselelo ayenziweyo. Izikolo akula mali ukuthi kuthengwe iPP le ifunakalayo. Kunzima ezikolo lapha kula into enhle lapha.
Inhlanganiso ye-ATUS namhlanje ilobe lomphathintambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ikhalaza ngemali lesimo sababalisi ezikolo ikakhulu emakhaya lapho abathi ababalisi bafuna imali engcono ukuze babuyele emsebenzini. Imizamo yokuza iceli kahulumende ngodaba lweholo lababalisi yehlule ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubengadubhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithumile kumakhala ekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa uNcube utshe idayi lephalamende ngeviki edluleyo ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lwemali zezisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi. Kodwa ethi uhulumende akalayo imali yeMelika yokubhadala izisebenzi zakhe esithi lapho ekhweza iholo uzaholisa ngedola leZimbabwe. Ngimelekithi 27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini elwisana lokumemetheka kwenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC ibikwa isedolobheni lakoBulawayo lapho ecubungula khona iziphathamandla zaleli dolobho. Kumaviki amalutshana asanda ukwedlula wethulwe umbiko othi usibalikhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube waphiwa inkalakatha yestanda sokwakha indlu phansi kwesivumelwano sokwengezelela iminyaka yakhe yokusebenzela leli dolobho. Lokhu kubikwa kwadala inkulumo yokuthi kungaba kulokutshaya amanzi kudaba lokwabiwa kwezitanda njengalokhu okwenzakala eHarare lapho okwabotshwa khona amakhansila lomeya wedolobho. Ikhomishini yeZAC ibikwa isikhulumisane lenhlanganiso yezimbalwa ezakoBulawayo icubungula lolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Residents Association ngeyinye inhlanganiso lezi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Injongo yabo ukubuya lapha bazocubungula lokuzwisisa ukuthi kwenzakalani esingathi na fact finding mission. Lokho babuyile bakhona bazibuyele bona kodwa-ke ngenxa yokunanzelela kumbe ngokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabantu ngokwenzayo edobheni lakoBulawayo ikakhulu indaba ekhanya kuyiyo sibili emqoka abayilandileyo kuyindaba eyokwabiwa komhlabathi. Indaba leyo niyana ama-stains ukhanya ngathi yiyo abakhanya becothalayo kakhulu bazwisisa ukuthi kambe abantu okwenzayo hlawumbe umkhosi kwenzakalani. Ngile qiniso lokuthi ngalokho bazahamba-ke baye ku-council ngabona labo beyidingisisa ukuthi kambe lokho okwenzakeleyo komhlabathi okunikwa kwezikhathwa eziphezulu lama-councillors kambe kungabe kulandela indlela zakhona yini. So ngamafitshane yikho esikuzwisa ukuthi abakulandileyo. Engxenye sebekulandile sesizathola-ke impumela yakhona yokuthi bona sebenza ukucubungula kwakuthiwa ngama-investigations baphumelani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngezakhe kodwa kuyiqiniso yokuthi yes emzila wabulawa ikhona and izocubungula ngendlela esikhathi i-fact finding mission.
Ngaphandle kwe-stand okuthiwa yaphiwa usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube, kukhona yini enye inkohlakalo elike lezwa ukuthi ingaba isenzakala edolobheni lakoBulawayo?
Wele kuliqiniso ukuthi kule stand esizwa ngaso ukuthi ingxenye yama-coins of service aphiwa usodolobho wakoBulawayo. Kodwa phezu kwalokho ungananzelela ngale muva kuye kwaba futhi le ndaba yokuthi kuleyinye futhi land ngapha e-Upper Range Mall ekhanya yaliswayo yanikwa umeya lezinye iziphathamandla ngokunye okukhona khona okwengxenye nxa sinanzelela kuyizo indaba ezisegudwini zenezo. Kungenzakala njalo ukuthi sikhuluma ngento esizaziyo kumbe kungaba zikhona engxenye njalo esinye esingazaziyo esiqinisa ukuthi engxenye yeZAC njengoba isibuyile phose ingabe izokunye thina esingakwaziyo edinga ukuthi izothola ubufakazi bakhona kumbe izothola iqiniso lakhona. So kodwa esikwazi yikho lokho engikubikayo ukuthi yiyo leyo indaba yama-stands thina esingathina i-public knowledge ekhona nje ebantwini eyazwakalayo. Ezinye ezingazwayo ziyabe zingaziwa kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa ababalisi bekhala ngokuthi kabavikelekanga ekuthelelweni leli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo ubegcile kwezamasiko emhlanganeni wakhe owenzelwe esigabeni seWisconsin ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngakwelinye icele ancintisana laye kulolu khetho emele ibandla lamademocrats, uMnumzana Joe Biden laye ubekhankasa edinga usekelo lapho akhulume labakumsebenzi ukucisha umlilo esigabeni sePennsylvania ngemva komhlangano lapho akade ephendula imibuzo yabavotayo kumabona kude we-TV. Umlobi odume ngokusola uhulumende wakwele Uganda uGakwenza Rukira Vashaija ubotshiwe okwesibili lonyaka. Igqwetha lakhe libika ukubana lokho kungabe kubangelwe ukubhala kwakhe imbali yokuhlukunyezwa ekubotshweni kwakhe ngumabasa lonyaka. Abantu abanakanelwa ukuba ngabohlangothi lwabezomvikela lokulondolozwa kokuthola babikwa bemngenele emzini wakhe bamthatha bayamvalela bengatshongi ukubana bambuphela cala bani.
AbeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bakhala ngokuqhubeka kokuvalwa kwemingcele uyindlela yamazwe achiyeneyo eyokuzama ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi lachiya imuli ekhaya kodwa ngenxa yokuvalwa kwemingcele abenelisi ukuyafika eZimbabwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khonale kweleBotswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bakhala ngokuthi abasenelisi ukuyabona imuli zabo kungenxa yokuvalwa kwemingcele kuthi lalapho kufiwe abanelisi kuyahlanganela labanye esiluleni. Omunye wabo uMnumzana Andrew Spanda wasebenzela edolobheni leHabron othi usephose afikise umnyaka lokhe wagcina ukubona iy'ngane zakhe. Okunzima kuSpanda nabanye abawusimo esifanayo yikuthi akwaziwa ukuthi imingcele izavulwa nini.
Umnyaka ususiyaphela ungazange uhlangane labantwana njengabantwana abakuma kuma teenage age babefuna ukuthi time and again babe labazali babaqondise here and there. Ngangihawukela sibili abantu ababe lo lockdown belabantu ababo ukuthi babe lesikhathi labantu ababo baba le quality time labantu ababo bebafundisa abafuna ukubafundisa khona.
USibanda uthi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale eduzane lemuli zabo ithuba iningi elingasalitholanga ngenxa ye-COVID-19. Omunye njalo owezimbabwe eHabron inkosikazi Patience Dube leya yena uthi ubone bonke ukunzima isikhathi se-COVID-19 ngoba ehlukaniswe lemuli yakhe.
So kwenze ngazani kuthiwa we come from broken homes of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi. Mina personally ngile ntombazana nje ebithena 21 this year. I was really looking forward to celebrating it 21st birthday yakhe with considering that she's the only child that I have.
UMnumzana Sifas Chuma ungomunye wabalenhlanhla ukuthi imuli ulayo eBotswana kodwa uthi imizi eminingi ngabe sichithekile ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Iningi imizi sibile sidilikile ngenyanga zona lezi nje ezingu-8. But njalo banengi ngenxa ye-distance asebenanzelela ukuthi badingana kangaka ngoba nxa omunye wakho esekhatshana umumusu nje usukhona unanzelela esikhathini you get to understand the value of the other person.
Ofundele ukweluleka abantu kusigaba esithiyeneyo ukhansela unkosikazi Ellen Moyo uthi isimo esikhona asilungelanga impela kahle lenhlala kahle yezimuli.
Khathesi nxa ubaba evalelwe kwelinye ilizwe umama evalelwe kwelinye ilizwe sokuletha esingathi yi-breakdown in the family system. Abazali abasenelisi ukuthi bakhulisa abantu babo ngendlela efaneleyo. So khonoko kungaba lama effects esingawaboniyo kathesi esizaphela siwabone sokuphele iminyaka ethize.
Ele Botswana kanye lele Zimbabwe awukavezi ukuthi uZulu jikelele uzavunyelwa nini uqala uchapha imncelele, kodwa sekulezibonakaliso eziningi ezikhomba ukuthi amazwe aseqala ukuyekethisa kancane kancane isiqondiso ze-COVID-19. Le-South Africa libike ngolwesithathu ntambama ukuthi imncele izavulwa ekuqaleni kukamfumfumu. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7, ngisiyabona kwele Botswana.
Bayakhala abantu ngokwenziwa iSouth Africa isanda ukuthuma abantu ukuthi bayekhulumisana labeZimbabwe, kodwa abahlangana labezana uPF kuphela. Iqula ebelikhokhelwa ngumnumzana Ace Magashule lithi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana labamanye amabandla lenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo, lanxa abezana uPF besithi lokho akusoze kwenzakale. Uhulumende uyalandula ukuba bazwa ngabaningi ukuthi kulokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Ake sizwe kwabanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ukuthi bathini ngequla le-African National Congress elaya kweleZimbabwe.
Ungasuka iqula elingaka mpela lihamba kuthiwa liyeZimbabwe liyokuzwisisa, bese lifika bezixoxela beziphuzela amatiye nje besikholisela nje, yazi besikholisela bezidlela izimali zesizabantu izi-state. Shame bantu, shame kubo. Ngibuhlungu kakhulu ukuza kuthiwa abahambile nje bafika laphana basixoxela nje labantu bezana uPF nje bebekhulumana. Ungathi ukhuluma usizwa kuzwakala udubo olungaka, nawe olubona mpekwenza ngathi kawuluboni. Bese lifika lihlala ematafuleni abukhazikhazi impela lisidla liphuza amatiye liphuza ama-whisky lizikholisela lizixoxela nje, lisuka lapho lifulaya libuya lizohlala phansi. Shame kakhulu mani, yazi ngibusizi kakhulu mani. Kodwa ke anyway lizoze lifika usuku lokuthi khona uNkulunkulu uyahambelelelana lise. Bakhalile abantu mani, bakhalile bakhalile, bayakhala namanje basakhala impela, basekuhlupheyeni impela, basekuhlupheyeni. Shame, hayi lokhuluma elishako lelikhulu khona le plant esigabeni sakusuku ukhanyani ngegama. Ngiyabonga, amini kule ndawo.
Into eyenziwa ngo-Ace Magashule negrupu yakhe beyenza besiya kweleZimbabwe lasi uhambe ubaleka Mbete naye wafika izinto efana Ace Magashule. Ilizwe leZimbabwe angiyeke lalungiswa South Africa, kwa South Africa ngelinye lelizwe elinenkohlakalo enkulu. Lo Ace Magashule wakhona nguye futhi omunye umuntu ohamba phambili ngamacala e-South Africa le-South Africa. So ilizwe leZimbabwe angiboni i-South Africa isilungisela ukuthi silungise ilizwe, asizilungiseli thina sodwa, sihlale phansi silungise njengomdeni. Abangaphandle nje akukho abazosiza ngakho, bazohamba bane besiyabheka amamayini abo nani nani.
Mr. Zikali lapha eJohannesburg eSouth Africa. Mina bantu be-Studio 7 nginesikhalazo bengicela lingibuzele mayelana nesimo seZimbabwe leso kuthiwa labantu bethunywe uRamaphosa, ngoba phela siza kuthiwa kuthiwe hayi akula crisis eZimbabwe lokuzeni, problem ekhona i-social network. So mbuzo wami ukuthi behluleke njani ngoba buza uba i-social media ekade ikhona yini, yiyo yini yaqosha abantu abayi-5 million elizweni. Maybe babuze leyo nto, abantu abayi-5 million abakhalizwe babali bangaphandle, 3 million zesisemzansi bebalekela ubunzima, kambe asiyo crisis nayo naleyo. Umbuzo wami ulapho, ngimbuze nje leyo nto. Njalo futhi walibona ilizwe elingenamali kumabhenki, abantu balala, abantu abadala abapensioneer ama-70 years balala imali ne-bhenki. 2 days uzothola imali enelokugibela ibhasi kuphela, kodwa bekusothiwa there is no crisis.
Laba ngabanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe kusithumezela umlayezelo wakho. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakoBulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Yena ke uthi ucula umdumo awubiza House Kwasa le Afro Pop. Asizwe nexoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Baby, no monzani umba kwenyu unogara uriku.
Jetty Diamond uzelwe ngomnyaka 1997 esiqindini sensiza ngezansi yamandebeleni. Wakhulela edolo khona kanye enkabazwe. Ngabaqale khona isikolo semfundo yaphansi. Njalo wazibona ukuthi uli diamond lomculo ngokwalo esemncane.
Ngoma kuliya, uyawundiya kuliye. Uyawundiya kuliye.
Ngafunda eShimakanga Primary School ngahamba esecondary. Mandela High School eShavani. After that, ngajika ekhaya eDolo because my mom was sessionile. Ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Mangiqeda lapho mama wangithatha wangizisa eGoli. Ngasengiqala ukwenza umculo lapho. From 2014 ngifisa ukwenza umculo, but ngazoqala ke ukurecord i-album yokuqala 2015.
Zile uketro, mculo wakhe wetholakala emakhasini wonke athengisa imculo.
Mina album i2 nama single track i3. First album yami ngayirelease ngo 2015 yayithwa Uziqhenye, yayinama tracks i7. Ngazorelease i-album yes2 ngo 2017 okuthaqaphela nayo yayinama tracks angu-7. 2018 ngareleasa i-single track House Kwasa ethwa khona Kibuyile ngayicula ngesiTswana.
Wakhe ubethanda ukulalela abaculi abalodumo, njalo yena uGetty Diamond uyakhuluma indima eziningi-ningi ezijiyeneyo.
Ngikhule ngingumuntu othanda umusic kahle kahle. Mangibona uBrenda Fassie, Beata Mangethe, Slizer, into yakhona yangigqugquzela ukuthi ngingayiyenza nami umusic even ngiwumuntu wesifazane. Ngolimi luphi ngacula ngesiNdebele, ngacula ngesiTswana, ngacula ngesiSuthu, ngacula even nge-English. Lonke ulimi nje engizwa ukuthi ngicule ngalo, ngifuna ukubhala ngalo ingoma, ngiyacula ngalo, ngenza njalo ngiculela umhlaba wonke.
Sikhathi somhawu madawu, phosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Ngicela i-support ebantwini. Ungagugula nje igama lami Getty Diamond, uzothola omusic wami lapho. Ungakhona ukungithola uma ufuna i-CD, ungangithola ko-Facebook ngo-Getty Diamond. Ungakhona ukulayika i-page lami Getty Diamond fan page ku-Twitter Getty Diamond. Abafuna ukumbamba ku-WhatsApp bangangithola ku-0653288720. Ngiyabonga.
Namhlanje sizilibazana lentombazane esakhulayo edabuka edolo uGetty Diamond. Kuhlelo lwenu liluthanda abalalelwe Hoza Hoza Friday. Nempela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Abantu abangazwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakhutswa Ngaziwori achaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba kuhlelo Woza Friday kuliviki besilomculi wakobulawayo uGetron Sibanda yena uhamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlangani sithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.